sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingani tshona njani izolo kandaba ulambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 enhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana okwamalanga amabili kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganeni wenzelwe koBulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kuhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi, inhlanyelo yezilimo zengadini kanye lokudla kwehlukeneyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Unkosikazi Mnangagwa uthi uyathokoza kakhulu ukuthi uyenelisa ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Uthi uze ephatheke ngokuthi abone ukuthi abantu abagulayo bayathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi, ngakho uze losaba lwezilimo lezi. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze isibhedlela sempilo ukuthi siqinise imizamo yokuthi sithole ukudla okuvela emisebenzini efana lokuzilimela.
A sick person is already suffering enough. Hunger or lack of nutritious food should not be an additional.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi nginelise ukunceda abantu abangaphilanga kuhle, njalo ngifisa ukuthi ngibone ukuthi abantu abagulayo bathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi. Ngakho-ke ngibuye losaba lwezilimo lezi kanye lokudla okuzaqhuba isikhathi eside. Ngithanda ukukhuthaza isibhedlela sempilo ukuthi bakithi sifake imizamo eminingi yokuthi sithole ukudla okufana nokulima izilimo ezinye
Unkosikazi Mnangagwa uthi ungomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ethi uZulu kumele ahlolwe lomkhuhlane njalo iklinika ayinikezileyo iza kuya lemaphandleni ukuhlolwa abantu imvukuzane. Etsho lokuthi yena uhlolwe izolo.
Concerns various cancers that have seen our people losing their lives.
Mina ngingomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, njalo uZulu wonke kumele ahlole umkhuhlane lo wemvukuzane. Ngakunjalo nginikeza iklinika okuthiwa ngama-mobile clinic azahamba emakhaya kuhlolwa abantu imikhuhlane yemvukuzane. Mina ngihloliwe bazalwane izolo, ngakho lani kumele lenze lokho okufana njengami, ngihlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Phagwese Separrenyathwa uthe isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, ethi sakhiwa ngomnyaka ka-1957 ngenjongo yokuthi sisetshenziswe ngabensundu kuthi i-UBH yayingeyamakhiwa. Ubandlululo lwamiswa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uZibuse. Ucine ngokuncoma unkosikazi Mnangagwa ngomsebenzi wakhe wokunanza amalungelo abomama labantwana abahlala besalele emuva. Uqhubeke ethi unkosikazi Mnangagwa ukhankasa kabanzi lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ikakhulu kubomama, ethi imhlobo yemvukuzane emithathu evele eyesibeletho kanye leyabobaba i-prostate cancer yiyo ebulala abantu kakhulu eZimbabwe.
This hospital was built far back in 1957. The same time that
isibhedlela sempilo sesidala kakhulu, sakhiwa ngomnyaka ka-1957. 77 sisenzelwa abantu abamnyama.
Umphathi Ntambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku laye uncome unkosikazi Mnangagwa ethi ukukhetha kwakhe ukuqala uhlelo lwakhe kobulawayo kutsho ukuthi leli dolobho libusisekile kakhulu ngoba elenyanga ezimbili kuphela eqale umsebenzi. Ethi unkosikazi kamongameli uphe isibonelo esihle ngokukhokhela ekuyahlolweni umkhuhlane wemvukuzane izolo emini.
Izilenyanga ezimbili kuhulumende esinaye esikwaziyo ukuthi lamhla sikhululeke izilenyanga ezimbili kuhlelo zakhe eziqakathekileyo ezikhangelana lempilo zabantu. Uqala ngebulawayo, uqala ngebulawayo, asilibusiseka khona lokho. Ikunanzelele khono, uqale ngeprogram yabantwana, laba abanye abadodwayo, u-children's homes and so forth and so on. Uqale ngebulawayo, lapha kuya khona ethembiso, kwakuthelelwa abantwana abavela kuma-children's homes. Lapha baphiwa khona ezinandi athe zokudla kuphela kodwa nezokwembatha lakho konke.
Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokuvakatshela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH, izolo lapho ahlolwe khona umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke namuhla ubesempilo. Emkhosini lo, izethekeli zincome kakhulu isibhedlela sempilo, bethi imizamo yabo yokuthi isibhedlela sisebenze ngendlela iyabonakala laloba isimo selizwe singamanga kuhle. Isibhedlela sempilo sibusisekile ngoba nanku lo hulumene layo senanzelela ukuthi kumele sithuthukiswe ngemva kwemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo labanye abancedisa kulesi sibhedlela, ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni afana leNgilandi abalenhlelo eziningi zokuncedisa ukuthuthukisa lesi sibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kesizwe okwenzakala eSouth Africa kuBenedict Nhlapho.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abaningi elizweni jikelele lwaletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Noba kunjalo, iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe yinkokheli yolutsha ebandlele MDCT kwele South Africa, unkosazana Vimbai Maverze, uthi ukuncitshwa leli thuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane zeZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma i-voter registration seyevalwa abantu basediaspora abanganikezwanga ithuba, it's not fair at all.
Loba nje ikomishini ezokhetho kukhanya yathatha leli nyathelo ngenxa yokusilela kwemali, iningi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa loba ababili oza kwenza lo msebenzi besesigodlweni seZimbabwe emazweni afana le-South Africa, iBotswana leNgilandi okuyiwo alezizalwane zeZimbabwe eziningi. Unkosazana Maveruze uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obuthiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayorejista ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayorejista babuye and then bahambe futhi bayovota babuye. So this right, a diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhetho eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni kuzafuze baphindele ekhaya nxa befuna ukuvota ngomnyaka ozayo. Abaningi-ke bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa-ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU PF liza kilibezela ube hilo elingobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi nxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe yinto nje eyenzwayo, kodwa ukuvota akusizizinto. As long ama-reforms angazange abe khona, kuyafana kufana nokulunu kuyani kwakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnangagwa ungenile nje, kodwa ayikho into eyitshintshileyo. So ukuvota or no ukuvota into eyi-one.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke, bathi baba lethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe, ukuthi kungene abanye bebuse labo hathi ukuqhubekela phambili kulibandla leZANU PF elibusayo. Melistudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Benedict Nhlapho. UNhlapho ubesiphake udaba lohlelo lokubhalisela ukuvota oselugqitshwe lamhlanje eZimbabwe. Abese South Africa lapho bebesithi bona badaniswa ukuthi uhulumende ubancithe ithuba lokubhalisa okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezalwane zeZimbabwe. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Zokulumnyaka amalochacha awe ISIS esehlulwa libutho leSyria elincediswa ngavela kwamanye amazwe. Amalochacha la aselahlekelwe indawo eningi kakhulu elizweni leli akade eyibambile. Okwamanje sokumele ukuthi indawo esibanjwe libutho leSyria iqalise ukuhlalisa abantu ababebalekele impi yomvukela. Amalochacha la athi ebaleka athiya ehlanyele omaqhuphula endaweni eningi ukwenzela ukuthi avimbe abantu abafuna ukuphenduka emzini yabo. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukuthi kuthuthukiswe indawo esezibanjwe libutho leSyria. Uhulumende waweMelika uyazama ngamandla wonke ukuthi abantu bahlaliseke elizweni leli endaweni ezazibanjwe yi-ISIS, loba nje omaqhuphula belakho ukubulala abanye babo. Okwamanje eMelika ligebha omaqhuphula kwezinye indawo njalo lifundisa abantu okungabehlela nxa bengangena lapho okuhlanyelwe khona omaqhuphula. Sokugejwe omaqhuphula endaweni ezijiyeneyo edolobheni leRaqqa, ikakhulu ezibhedlela, emzini yabantu, ezikolo, endaweni lapho okuphiwa khona amanzi lezinye ezifanayo. Sokufundiswe abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 eRaqqa ngengozi ezidalwa ngomaqhuphula. Uhlangothi lukahulumende weMelika olweState Department solunike ilizwe leli izigidi ezedlula ijumi lamadola $104 million yokugebha umaqhuphula. Sokugejwe umaqhuphula abafika isilinganiso samatani ezingaba ngamajumi amane lanhlanu 45 tons. Lokhu kuqhubekela phambili ngesikhathi eleMelika selinike ilizwe le-Iraq eleJordan lele Lebanon imali yokuthuthukisa amabutho.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Okay. Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni oyenziwe kobulawayo lamhlanje ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kunhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku i-citizen journalism ukuze indaba zabesifazane zidume njalo lenani labesifazane eliphatheka ekukhulumeni ezindabeni likhuphuke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano wentatheli zindaba zesifazana owe female journalist round table owenzelwe eNast American Space ngaphansi kwendikimba ethi Women in Citizen Journalism, How to Raise Interest Among Women for Citizen Reporting, ubukhokhelwa intatheli zindaba yesifazana edabuka eMelika uJulia Thomas. Inhlanganiso ye Women's Media Development imanyene le Female Journalist Network baqoqa lomhlangano ngenjongo yokuthola amasu kuNkosazana Thomas ukuthi uhlelo lokusebenza kwabesifazana abangasontathela izindaba bangalisungula baluqhube kanjani ukuze imibiko ekhuluma ngabesifazana ithole indawo ekwethulweni kwezindaba. Umqondisi we-Women's Media Development, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bahlangane babonisane ukuthi indaba zabomama zingaphakama kanjani. Ebonga uNkosazana Thomas ngabakufundiswe khona.
Sibone kuqakathekile njengabe Women's Media for Development Foundation ngeproject yethu le Female Journalist Network ukuthi sibuthanise omama abasebenza kumtatheli izindaba ukuba babonise ukuthi kanti bangakhuthuza njani abanye omama ukuba basebenze as citizen journalists, ngoba sikhangele ukuthi indaba zabomama eziningi kaziphume emphakathini, kwenzakala into eziningi esingazibaleni ephephandabeni. Ngakho-ke omama singabakhuthaza njani ukuthi noma bengakufundelanga ukutatela izindaba balo yibo nje abazicuphela izindaba besebenza njengama-citizen journalists. Siyabonga ukuthi umama uJulia Thomas uyenelisile ukuthi azosibonisa ukuthi okwenzakala kwamanye amazwe ukuhamba njani, nathi singacupha njani izindaba le ndlela abasebenza ngayo sikusebenzise ngapha kwele Zimbabwe.
UNkosazana Julia Thomas ufundise intatheli izindaba ngendlela asefunde ngayo ngokusebenza labo mama ekwethuleni imibiko ikakhulu esemsebenzini ayiqhube eseNepal lakwamanye amazwe, ethi abesifazana benza imisebenzi eminingi emihle kodwa ayitholi mathuba okusakazwa kumbe ukulotshwa. Ngakho i-citizen journalism ingayiphakamisa.
Yeah, I was really interested and passionate about leading this discussion.
Ngibona ukuthokoza ukuqhuba lolu hlelo lapha lana namuhla ngoba kukhona engikufunde eNepal. Ngakubonanga kunandilela ukuthi emsebenzini yami labomama indaba zabo aziphumi emaphethweni, aziphumi emisakazweni, aziphumi nakumabonakude. Alokho kuqakathekile ukuthi bangene kusizo journalism bazikhulumele indaba zabo ziphume emaphethweni, ziphume emisakazweni, ziphumi nakumabonakude.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Buhle Mahlangu uthe uhlelo lwe-citizen journalism luqakathekile ngoba luzafikisa indaba zingaguqukanga, ngoba abesifazana bayabe bezilobela njalo bezisakazela besebenzisa indlela zakulezi insuku zobulembu.
Mina ngibona kuqakathekile ukuthi thina omama singama-citizen journalists ngoba thina lapha esivela khona ezigabeni zethu sihlangana lokuthini. So thina yithi omama esingakhuluma izitori zona lezi ezabe zivike ezigabeni sona lezo, ngoba ezikhathini eziningi ungathola ukuthi thina abavela ngaphandle besithi bezothatha indaba besuka bethaphe indaba ezingayisizo. So nxa kuyithi nxa kuyithi abanikazi bendawo kuyithi ama-journalist angikhona, thina siyakwanisa ukuthi sixazulule indaba njengokuba siyichaye njengokuba hayi khona ukuthi omunye umuntu esuke ethathe indaba eyisa ngale ifike ngale isiphendule.
Intatheli izindaba esebenzela koBulawayo uMelisa Mhlophe uthi ukukhulumisana abakwenze lamuhla loJulia kuvule amehlo, njalo udubo olukhona eZimbabwe yikuthi omama bakhangelelwa phansi kodwa labo kumele baphatheke ekwethulweni kwemibiko.
I-discussion yanamuhla ibi-discussion eqakathekile yimi njengo-journalist, female journalist esaqalayo, in that ngiyabe sengikwazi ukuthi ema-newsrooms like mainstream kule ama-problems esingahlangana lawo as ama-female journalist. And then in the discussion khona lapho ube ngathi sort of ama-solutions engingakube kanjani aphumileyo okuthi if sihlangana lakho awumelanga sithule whatever i-society engakutsho.
EZimbabwe inani labesifazana abazintatheli izindaba liphezulu kodwa kuba nzima ukuba bathole amathuba okusebenza ngoba bayancindezelwa, njalo abalezikhundla eziphezulu bambalwa okubangela ukuba lenani lalabo abapha imibiko liphansi osekudale ukuba baphume leso lokuthi baphatheke ku citizen journalism. Okunye okuludubo yikuthi ezweni imithetho elawula umsebenzi wentatheli izindaba ivele izithwalisa nzima zonke lezesilisa kuhle ngokuphethwe kabili kwezabesifazana njalo imisakazo yeregela kumabonakude kanye lamaphephandaba ambalwa uma kuqathaniswa lamanye amazwe kuthi ezabelweni zona vele kazila maphephandaba kumbe imisakazo yezabelo abathi ngama-community radio station kumbe amaphephandaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama. Lamhlanje ke uhlelo oluhlaziya ukuphathelane labesifazane. Asihluzeni bomama, sikhangela ukuthi abesifazane bona bathini ngengxabangqoza eyenzakala ku-MTCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla le-MDCT, umanyano we-MDC Alliance lawo usuhlaselwe ludubo lokukhankasela ukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Izolo isikhulumeli sikamongameli Tswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka wethule umbiko othi uTswangirai usekhethe umnumzana Nelson Jamisa ukuthi abe ngosabambe isikhundla sakhe. Kodwa lisiyachona bese kuphume omunye njalo umbiko olempawu zehofisi kamongameli othi umnumzana Elias Mudzuri elokhu ebambele uTswangirai ukukhokhela leli bandla. Kwathi ke lamhlanje ekuseni uTamborinyoka ube lomhlangano lentatheli izindaba isazisa ukuba umbiko wethulwe izolo ulempawu lesignature kaTswangirai ngowamanga. Ose kuchie abakumanyano we-MDC Alliance sebechaya namakhanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele elunga lebandla le-National People's Party umnumzana Sengezo Chabangu. Endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-NPP umnumzana elikumanyano we-MDC Alliance ibandla le-NPP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina sibone ngazathi ku-MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama-rallies wonke aba lempumela yense, abantu baba baningi, ubukhokheli buba khona, akulanto embi esingathi yenzakala. Sibona abantu besethuswa yilokhu kwenzakala kubandla le-MDCT, ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke yinto enkulu, yinto engaphambanisa umanyano we-MDC Alliance. Okukhulu yikuthi umongameli we-MDC uTswangirai uyagula usesibhedlela, yikho usekhethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abembambele ku-alliance njalo abembambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusuka le ngoquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-CDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kunhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu uthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
Undlovu ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT yathi i-MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende omubi waseZANU-PF. So nxa ibandla le-MDC eliyilikhulu ade liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So ngizaqala ku-MDCT, MDCT ezinikvaa i-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo eliwumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo ziseqa isibaya, omunye xa kusiba lezinkunzi eziphumayo khona kumele kube lenkunzi eyi-1 kusiba lelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MDC iphakathi kule-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi saphesenalazi inhlanganiso. Kuba nzima ngenxa yenhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususeluleka, mhlana usugula, mhlana ususeluleka ukuthi uyikhokhele kube le omunye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida yenhlanganiso kumele kube nalokho esithiwa khona the process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumba ama-terms amangaka bengingasakwanisa ukuthi ngiphumelele ngiye phambili kube lo kube yinto ekhulunywayo engasiswa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisa ukuthi ilandele amathole hayi sibulala isikhunzisa amathole asifakeni ithole.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokhu?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni siyafika khuluma ubuhle abubone enkonzweni eqinisweni kanye kabubone ububi ngoba izenzo zakhe nezenzo zenkonzo kuyalo ahambelani. Yitho phela sikhuluma ngobaba usengezo yena ngithi umanyano we-rainbow umanyano wabomjuru umanyano osungena okasipweri umanyano osungena opatrick juwawo umanyano osungena i-G40 kabhali yezanu-PF ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume usephumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhle kanye kabufone ku-MDC Alliance xa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MDCT bababekuthabela bekufuna khona lokho sikufake aside i-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisonzakala kubandla le-MDCP ebukhokhelini hatshi kubasekele. Ngithemba sibonile-ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irali ye-alliance
Ndlovu. Ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma libhalwe ukuthi MDC ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami ngihlalise i-activities yami ngiyi-MDCT lokho akutshintshi. Kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabango ngenxa yokuthi sengingakhuluma nabantu bakwesibanda. Ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda i-identity yami.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Thabango, ilunga lebandla le-National People's Party endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-MDC Alliance ele-National People's Party umnumzana Edwin Ndlovu. Sisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze khona izipho ezehlukeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana kwamalanga amabili kuqala ngolwesibili oluzayo. Iintatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni wenzelwe koBulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa ukuthapha indaba zakulezi nsuku. I-citizen journalism silugqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilayo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.